siyabonga Jonga Losandra li chona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 ngontulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Atmasibona bese zamapolisa isonto ukuthi ekuseni kuvule ugcwele riot saka sikwazi awu riot imele lens. Bonga suspect ukuthi so we sikwazi abuya. Saka sikhala babuye sona bonga fika bejamba bese xa bethatha izinto zabantu bengenisa imoto enza. La
kuqhamuka udlakela eHarare ngemva kokuba amapolisa kamansipala ejikijele abathengisa isitaladeni ngamatshe.
Nxa senza imhlangano enjengale bayasitshela ukuthi umthetho udinga ukuthi sibanotify kumbe sibazise ukuthi sinomhlangano. Ekubaziseni kwethu bathi senzela ukuthi nxa kungaba lohlupho basincedise ekuthi nomhlangano wethu uye phambili kumbe uqhubekele phambili. Bebekhona bebebukele kusenzakala abathathanga nyathela.
Kuba lokuxokozela emhlanganweni webulawayo agenda okuxoxisana ngomnotho welizwe ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF becunulwe ngokukhulunywe kulomhlangano. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu labaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu elimela ilizwe kwezenguqu lizadibana labosowabo abamela ilizwe leSouth Africa ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela edolobheni leHarare namhla ngemva kokuba amapolisa kamansipala ekade ihamba ngemota ezimbili ezinkulu ejikijele abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngamatshe ku-First Street ekuseni kwalimala abambalwa. Abantu laba labo baphindisele bawatshaya amapolisa kodwa abanye babo basuke babotshwa. Kubika uMavis Gama.
Ababone lokhu kusenzakala bathi amane abuya nje la mapolisa aqala ukutshaya abantu abekade bendlale impahla yabo emigwaqweni. Unkosazana Khudzai Gombetsa osebenzela bucwadlana lalo mgwaqo ka-First Street ngomunye wabafakaze lesi sehlakalo ngesikhathi esiya lapho asebenzela khona.
Akukho right lokho because laba abantu bafuna ukuthi baphile akula msebenzi and yiyo indlela yodwa yokuthi baphile ngayo. So angiboni ukuthi kuyayenza lokho.
Unkosikazi Lungile Mlilo ophila ngokuthengisa amasaka khona emgwaqweni uFirst Street ngomunye wabathathelwe impahla yakhe.
Atmasibona bese zamapolisa isonto ukuthi ekuseni kuvule ugcwele riot saka sikwazi awu riot imele lens. Bonga suspect ukuthi so we sikwazi abuya. Saka sikhala babuye sona bonga fika bejamba bese xa bethatha izinto zabantu bengenisa imoto enza. La besayidi yethu ngasikhathi angibona bathathanga abantu bathethe izinto zabantu kuphela. Nxa begcine bethethe bathethe sebephambipa laba bathathe izinto zabantu.
Kodwa lokhu kuchazwa nguZulu weHarare kulandulwe ngumanisipala ethi akukho nto enjalo ethe yaba khona lamhla. Isikhulumeli sikamanisipala umnumzana Michael Chideme ukulandule lokho okubikwa kwehlele abathengisa isitaladeni eHarare ethi ngoba okwenziwa ngumanisipala ikukhuthaza uZulu ukuba aye lapho kumele bayethengisela khona. Amapolisa la aqhubeke eboda edobha impahla yabantu abathengisa esitaladeni laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Omunye wamakansila edolobho leHarare umnumzana Peter Nyoni uthi ikansili le ibizama ukuqoqa umhlangano wesiphangiphangi lamhla ntambama ukucubungula udaba lwabathengisa esitaladeni laba kodwa kwehlula. Uthi ikansili isizahlangana lomphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zezabelo umnumzana Xavier Kasukwere ngeviki ezayo ukuze becubungule lolu daba.
Thina I think abantu bayakwazi ukuthi khona njengecouncil alizange sike sithuma umuntu ukuthi khona hambe yokhipha abantu abathengise ezindleleni asila resolution ekhambani lokhipha abantu ezidleleni ya ikona ku last meeting ku focus oyethu ku agenda ende sayikhipha ku agenda ukuthi khona asikhulumi konoko ngoba abantu laba bazama ukuthi khona baphile bazama ukuthi khona bahambisa abantwana babo esikolo abafuni kusela njalo abantu laba babuya emgwaqweni lapha bethwe ngumama uGrace kababuye bazothengisa so namhlanje sokunjani ke elesifuna ukuthi khona i-council ilungise ila kuphambanisa lina ngabomu lifuna ukuvotela
kodwa likaze likhulume ngengcekeza okuthiwa isikhona edolobheni ukuthi lani lifuna ukuthi idolobho lihlanzeke
idolobha sifuna ukuthi khona lihlanzeke for sure abantu bonabo abasebenzela e-town kuyabe kufanele ukuthi khona sibanike amabhino ukuthi bafake izinto zabo babhadale izimali ku-council ibi sithathe izibizo lezi siyalahla bona bengalahleli endaweni zonke abantu kabakhathazi bayazifunela ukuthi khona bazilungisele izinto zabo akula muntu ofuna ukuchapha xa abantu banga-organizewa kuhle bayaziyenzela izinto zabo kuhle kungelayivi ludubo eselubonayo hlohlo kodwa-ke kathesi osokukhona yikuthi khona sokhanya ngathi kumbe siyi-politics dani ukuthi khona bafuna ukuthi khona idrobha lihlanzeke nxa uzathatha abantu uyobafaka endaweni engela-toilet engelani ebhuqwini engathi kumbe se-growth point komataga akusebenzi lutho
njengoba kulokudonselana ekuthini ngubani ongabe ebangela lokhu okwenzakalayo lina abantu libatshela lithini njenge-council kumbe labo libona ingani bayakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo
abantu bayaziyazela mgqeke thina sisegcekeni sakhuluma upresident utwankira wazikhulumela wathi khona abantu bonabo kabachiye benjalo nathi siyakhuluma nje njengama-councilors ukuthi bithiyani abantu benjalo abantu abayenzayo konokho yi-local government ministry yiyo eza konoko ekuyenzayo kokutshana labantu ematawini
udaba lokuthengisa lolu ezitaladini lwaso lumemetheka kakhulu lengcekeza lokugcwala kwabantu kwakuvele kuzaphetha ngani
kwakuzaphetha ngakho yikuthi khona abantu baphiwe umsebenzi basebenzi nxa abantu bengela msebenzi bayadinga ezinye iindlela ezokuthi khona bayelamisimuli zabo yikho abantu basendleleni bayathengisa emgwaqweni ngendaba yobuyanga obukhona elizweni
lo ngukansila Peter Moyo oyidolobho leHarare ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlangano kaZulu obubizwe ukuzohlaziya umumo womnotho welizwe kanye lezombusazwe izolo uphele masinya ngemva kokuba abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF beqalise ubudlwangudlwangu besola obekukhulunywa kulomhlangano wona oqhutshelwe e-Small City Hall. Kubika uNothando Spanda.
Uqhamuke ngemva kokuthi izikhulumi zithi ibandla leZANU-PF alilalutho elilukholwayo litshintshantshintsha minyaka yonke lidinga lokhu okungalisebenzela okuyikho osekubulele inotho yelizwe ngemva kokuthi omunye ongenela umhlangano athi amabandla aphikisayo wathanda abamhlophe esinye sezikhulumi uDr Gordon Moyo we-MDC Renewal Team uthi bayafana lebandla leZANU-PF lona eliluma liphozisa nankulu asebenzelana labamhlophe ngesikhathi kukuhle kilo. Umoyo uthi minyaka yonke iZANU-PF iyaguqula lokhu ekumeleyo inike izizathu ezithiyeneyo ukuthi kungani ingaguquli impilo zabantu ithi ngumhlabathi osezandleni zabelungu kusasa kube yizijeziso zenotho zelizwe ezivela kumazwe asentshonalanga kwelizayo kube yilokhu lalokhuya lona iqiniso okuyukuthi vele alenelisi ukukhokhela ilizwe. evumelana lezinye izikhulumi abamnumzana Moses Mzilandlovu oMDC ekhokhelwa nguWelshman Ncube uJoel Gabuza oMDC kaMogenswangi Rai kanye loJacob Dube owezaphu uDr Moyo uthi udubo lwelizwe leli alusinotho yelizwe kodwa ikuswela inkokheli kwezombangazwe ezilolwazi lokuthi ilizwe libuswa njani kubekwe izinqumo bani njalo kuqakathekiswe ziphi inhlangothi ukuze kube le nqubela phambili Umhlangano lo ubuqoqwe inhlanganiso yebulawayo agenda ibambanele Crisis Coalition in Zimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le, umnumzana Meli Dube, uthi bebenxusile ilunga lebandla lezanu PF ukuza khuluma kulomhlangano, kodwa akubuya ngamuntu, weza abasekeli kuphela. Lancabe edinga ukuvusa umsindo, uthi abasoze bekele unika uZulu ithuba lokuqhoba ithambo endawonye lenkokheli ezijiyeneyo ngenxa yabantu abalutshwane abangenelisi ukuhlonipha imbono yabanye. Uveze njalo ukukhathazeka ngokuthula kwamapholisa abekulo umhlangano. Esithi isikhathi sonke bedinga imvumo yokuphatha imihlangano, amapholisa athi ayenzela ukuthi abe khona afake ukuthula lapho kuqhamuka umsindo.
2008 says the la
Ongenela umhlangano, umnumzana Dingumuzi Mdlongwa, uthi amabandla aphikisayo ajikelana inyoka iphila, ethi udubo libandla lezanu PF kodwa lawo kumele avume amaphutha awo. Wethese inkokheli lezi zamabandla aphikisayo umlando wokuthi zithanda ukuzinakekela zona zodwa zingakhathali ngoZulu lenotho yelizwe nanku zangena kuhulumende womanyano zadla zakhohlwa ukuthi ikusasa ihabekelwa. Uqhubeke esithi kuqamqamuka kwamabandla la kutshengisa ukuthi yiwo angazimiselanga ukusebenzela uZulu kungakho kangathwalisi umlando wonke kubandla lezanu PF.
Nxa senza imhlangano enjengale bayasitshela ukuthi umthetho udinga ukuthi siba notify kumbe sibazise ukuthi silomhlangano ekubaziseni kwethu bathi senzela ukuthi nxa kungaba lohlupho basincedise ekuthini umhlangano wethu uye phambili kumbe uqhubekele phambili bebekhona bebebukele kusenzakala abathathanga nyathela sibabonile bezidlalele behleka abanye bekholisa beqakeza okusenza sicine sesicabanga ukuthi hayi kuthi ukuthi le into abayijoyo le ukuthi kumele sibe sibatshela ngemhlangano yethu kungabe kusenziwa nje kulizaba nje kungelanto abangayenza ngayo.
Umhlangano lo ubujonge ukucazulula insindaba phenduli yokuswelakala kwenqubela phambili kuleli ngaphansi kwesihloko esithi Hope or Doom, the State of the Economy, Politics and the Future of Zimbabwe. Omunye obenxuswe ukuza bayisikhulumi ongasafikanga ngumnumzana Jabulani Sibanda owake wakhokhela labo abalwa impi yombangazwe engakaxotshwa kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Abasakhulayo abaqhuba izifundo zobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship e University of California konapha eMelika bathi bazakwenza idili lokuthakazelela impilo kamnumzana Nelson Mandela namhla benanza ilanga leMandela Day lona elinanzwa eSouth Africa okusemthethweni kusasa. Abasakhulayo laba abagoqela abeZimbabwe bathi emkhosini lo bazatshengisa ibhayisikopo elonda impilo lembali kaMandela kuthi abanye ngabazabe begiya imbongi lazo zigabaza zihaya uMandela yena owaba ngomongameli wele South Africa wakuqala onsundu ilizwe lithola uzibuse ogcweleyo ngo-1994. Uhlelo lweMandela Washington Fellowship lwasungulwa ngomongameli Barack Obama nyakenye ngenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo be-Afrika njalo lokuhlonipha uMandela. Sixhume osakhulayo weZimbabwe ose-University of California uYvonne Jila ochasise okuningi ngomkhosi wabo.
Namuhla thina ama-fellows sizabe sitshengisa ifilimu ekhangela impilo kaMandela njalo sizabe silaba ababe beyetha ama-poem njalo sizaba laba ababe begida njalo silabanye abazabe besitshengisa ukudla okudliwa kuma-countries atshiyeneyo e-Africa.
Luhamba njani uhlelo lweMandela Washington Fellowship? Siyabona ukubana selisalelwe ngamaviki amabili ukuthi ligqibele lo hlelo.
Amaviki alisanda kudlula, lesifunda kakhulu njalo sivakatshela amankampani atshiyeneyo lapha asebenzela ihulumente. Lapho sibona ukuthi bona imisebenzi yabo bayiqhuba njani ukwenzela ukuthi thina nxa sesibuyela yithi lathi sibona ukuthi indlela abasebenza ngayo singayisebenzisa kanjani ukuthi lathi senze imisebenzi yethu bengcono. Inganika umzekeliso wokuthi mina ngise-City of Auckland ku-Department Airport ekhangela indizamthina, ekhangela njalo indaba zesigebe. So ngibona ukuthi bona basebenza njani nokuthi nxa sikhangele ngathi organizational management basebenza njani ukuthi imisebenzi yabo iphumelele nokuthi basebenza njani nabasebenzi babo ukuthi kube lokuzwisisana kube lokuzwisisana zwanana ngoba yona iport iqhatha izisebenzi engingathi zidlula i-500. So nxa unabantu abayi-500 abakusebenzelayo uyabona lawo ukuthi kuyini kumbe yiwapha amaphepha okumele ngibe lawo, kuyiwapha ama-services engingaba lawo engingawayenza ukuthi abasebenzi bami basebenze at the same time labo bebona ukuthi kuyini abangakufunda okungayenza ukuthi behlale emsebenzini. Ngoba lapho engikhona e-port ngiyabona ukuthi kunabantu abasebenza kweminyaka edlula elithumi, abanye bakweminyaka efika amathumi amabili, abanye amathumi amathathu.
UYvonne Jila ngosakhulayo ongapha eMelika okwamanje phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship ese-University of California. Go Studio 7 Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukuxhokozela osokuqhamuke phakathi kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare lamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Uhambo lokuya esigabeni se-Middle East okwenziwe isikhonzi se-United Nations esibona ngezeziphepheli unkosikazi Zainab Hawa sokuveze isihluku esikhulu esenziwa ngabenhlanganiso ye-Islamic State. Izakhamizi zedolobho leMelika eleChattanooga eTennessee zisele zithithibele izolo kulandela ukudutshulwa kwamasotsha amane ngomunye osakhulayo laye odutshulwe ngamapholisa wafa. Woza Friday lamhlanje uJoseph Njanji usethulela imsebenzi yeqembu le uMahlekisa Comedy Club lona eselilandelwa ngabaningi abathakazelela imsebenzi yokuqumba-qumba imbambo kobulawayo.
ngisiyo. Ah, ukusiya. Namuthi umbethu bamanye siphepha bangene mahala lebaqhaze imizamo.
Ekusungulweni kweqembu leumahlekisa Comedy Club eminyakeni emibili edluleyo bekusiba lehlekana nje labantu abakade bebhadala ukuzobukela imidlalo yabo. Lesi simo sesiguqukile njengoba kulezi nsuku sebebanengabi abasekela imisebenzi yaleli qembu ngokuhlawula imali ukuba belibukele lisenza amaphoxo. Waqala leli qembu uNtando yenkosi Moyo utshele Studio 7 ukuba sekule ngqubela phambili enkulu nxa kuqathaniswa nangensuku besaqala lolu hlelo.
Sisandukwenza iminyaka emibili njengomahlekisa. Hlokho sithola abanye omahlekisa abatsha abasafikayo. Sesisungule lo hlelo lokufundisa abantwana besikolo, especially laba bakuma debate club ukuthi bangayenza njani labo kwezokuhlekisa.
Iqembu leumahlekisa Comedy Club libe lombukiso wokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka emibili ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Kwathi ngenyanga edlileyo libe lombukiso obubizwa ngegama elithi Khonapho Khonapho endaweni ye-Hope Center. Omunye weziphoxo ebezithokozisa uZulu ngalolu suku nguStokisi, yena wayisizalwane selizwe leBotswana. Ikanti bekukhona njalo abanye abasacathulayo kulo msebenzi abagoqela uJaha obizwa ngelithi Khanda.
Bese ngizibuza ukuthi kanti umuntu oyindoda arephe indo, for a start, mbani waba nama feelings for indo? It's khanti.
Abanye njalo abaphatheke kulo mcimbi ngabagoqela uSikhanyiswa Mlambo, uClive Chigubu, uHO kanye laye umfokamoyo. Bekukhona njalo isiphoxo esingowesifazane uNomsa, njalo umoyo okhuthaze abanye abesifazane ukuba bephatheke kunhlelo zokuhlekisa abantu.
I-challenge esihlangana layo kakhulu siswela omahlekisakazi bawesabela khatshana umsebenzi. Siyabe sithanda ukuthi ngabe siyabalabo ukwenzela ukuthi nxa sisenza abantu abangomama labo bazizwe kulezabo izipitch eziqondelane labo.
Ekupheleni kwalinyanga kaNtulikazi, iqembu leumahlekisa Comedy Club liza kuba lomunye njalo umdlalo obizwa ngokuthi So You Think You Can Laugh, mhla zingamashumi amathathu lanye khona endaweni ye-Hope Center. Yona etholakala kuLeopold Takawira Avenue. Abakhangelelwe ukuchaza abantu ngalolu suku ngabagoqela uBabongile Sikhonjwa, uElando the General, uKeith Nkosi kanye lozwexi Makina.
Ngizokhuluma nama-ladies. Yabona xa ungayangisa umuntu umtshinga umuntu elenga omudlayo ene-one ubuhlungu serious kandifikisi kwamana busy ngiyazi ukuthi yo sobantu ababengemuva bambona ukuthi umjidelo ozama ukukhuluma nothirilo wambali lapha.
Lo mbukiso oza kuba khona ekupheleni kwalinyanga uza kuqhutshwa ngesikhathi santambama, njalo umoyo uthi kulamalungiselelo okuba beqhube imisebenzi yabo emini ukuze abalandeli babo benelise ukuya lemuli zabo. Okwamanje inhlanganiso yeumahlekisa Comedy Club isebenzisana lezikolo injongo kungeyokuthuthukisa imisebenzi yokuhlekisa, njalo umoyo uthi abantwana baletalenta lensini bazaphatheka kumbukiso yabo abahlele ukuthi bekhona emini. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwezenguqo iqembu labaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu elimela ilizwe emdlalweni wenguqo lizadibana labo sowabo abamela eleSouth Africa ngesonto eHarare kumncintiswano we-African Youth Championship. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elizanqoba phakathi kweleZimbabwe leleSouth Africa lizathola ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo ye-African Under 23 Championship, yona izaqhutshelwa elizweni leSenegal ekupheleni komnyaka. Abafana beZimbabwe kuzamele banqobe ngemiklomelo ezakwenza kube lula ukuba benqabele ukudliwa nxa sekuhlanganiswa impumelo yomdlalo wangensonto lalowo ozadlalwa yilawa maqembu ngemva kwamaviki amabili khona le South Africa. Inkinga ebhekane leqembu leZimbabwe yikuba kulabadlali balo abaningi abalimeleyo, njalo lenelise ukuthola umdlalo oyedwa odlala phandle kwelizwe ukudamahatshi. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu akwaziwa kumbe lizenelisa ukuphakama liyedlala kule Ivory Coast ngesonto leqembu lakulelo emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yama-Olympics. Abadlali baleli qembu abakhulume lalo umsakazo bathi bekumele besukume ngehola lesithupha namhla ntambama, kodwa lokhu akusaphumelelanga. Iziphathamandla zenhlanganiso yezifazi lokhu zithembisa ukuba lolu hambo luzaphumelela. Sikhangele umdlalo we-tennis. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-tennis selikhokhela eleMoldova nge-2-0 ngemva kwemidlalo yokuqala yamasingles ebikhona esikodlweni iHarare namhla. abadlali bezimbabwe uthakanye garanganga kanye lobenjamin lok banqobe umaxim bulat kanye lodimitri baskov njalo sekusalele abadlali bama-doubles umacfin kanye locourtney lok ukuba banqobe kwimidlalo ekhona kusasa ukuze iqembu lezimbabwe liyale lokhu lidlala kwisigaba se-euro africa group 2 ngesonto okuzadlalwa imidlalo yokugcina yohlobo lwamasingilizi Igambo elimela ilizwe emdlalweni lekhilikithi linqotshwe nge-54 runs ngele-India emdlalweni wakuqala wohlobo lwe-2020 odlalelwe esikodleni iHarare namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lezimbabwe kuzamele lizame ngamandla wonke ukuba linqobe emdlalweni wesibili njalo ngokugcina ngesonto ukuze liphuthe imidlalo yalo lele-India linqobe kanye kodwa lokhu njengoba kwimidlalo ye-One Day International balibhaxa kula kuyo yonke imidlalo emithathu. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Singene kuncwadi elisithumela zona siqale ngale evela kuNtungamile Ndlovu othi ngilombuzo isisekelo sombuso njengoba sabekwa about 2 years back kule ndawo ezifana lasemaphandleni ngakho abantu abaningi abazange bekutshengiswe lokhu loba ngithi befundiswe ngakho ngoba abanye abalawo ama-radio okuzwa izindaba Siyabonga Ndlovu incwadi yakho inde kakhulu ngeke siyibale yonke kodwa ungadinwa la kusasa qhubeka usilobela uzenze zibe mfitshane incwadi zakho Uma ngena uthi linjani Ntungalo sithandekile thanks for the good news ngicela inumber ye one of our villagers abenza iproject ye fish inombolo zika mangena ngu 772-375-419 Eyokugcina lamhlanje ivela kumlalelo ongazibethanga ngegama othi Ngiyalibingelela basakazi ve Studio 7 indaba kaZamara ibuhlungu kakhulu Ayibo ngumfana wecholocho ozinja ziyamloma uhlabela kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili kuqhamuka udlakela eHarare ngemva kokuba amapholisa kamansipala ejikijele abathengisa ezitaladeni ngamatshe Kuba lokuxoxozela emhlanganweni weBulawayo agenda okuxoxisana ngomnotho welizwe ngemva kokuba obekukhulunywa kolomhlangano kugcunule abasakhulayo bebandla leZANU PF. Njalo ngesonto abasakhulayo abamela iZimbabwe emdlalweni wenguqo bazadibana labo sowabo abe South Africa. kwanele ke mthokazo omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.